Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtakazo mwote ola mgela emweni ngenja bulo ngolo esivili mtaka 17 kumpandula 2019 nguntunga milinko mo enda venizetu la mtanje
abantu wakuruma ena linda wego tukona linda wakati kutira li yeva kataza njalo bebezo wakala yunga abantu wakati sivili nyeza gala uti enganye ba ame wakati
Ukukhalala umsebenzi wabo dokotela phezu kokuthunjwa komkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi uyaqhubeka namuhla
yena umgaba bekwenza laphana ubezama ukuthatha ukuthi ubugwelegwele bakhe bungabonakali lulu ukuthi uyathi imali yonke leyo ithetha ngokokuqala lokho
Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sizabuyiselwa eHarare namuhla ngemva kokutshengiswa uzulu wakozwimba izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela elizweni lonke bekhonona ngokuthunjwa kwamkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi kuyaqhubeka namuhla. UMagombeyi uthunjwe ngomgqibelo ngabantu ababehlomile njalo lanamuhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi. Uhulumende laye uthi akakwazi ukuthi ngobani abamthumbileyo. Kodwa iningi lithi nguye uhulumende ngoba uMagombeyi ubese lesikhathi eside ethola imbiko ebimethusela kumakhale khukhwini wakhe phezu kokukhalala umsebenzi kwabanye odokotela bekhala ngeholo. Udokotela Magombeyi ukhokela inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Izolo umthethwandaba ulaye ugatsha lwendaba zasekhaya kanye lolwezomvikela ukuthi ziqinise imizamo yazo yokudinga uMagombeyi njalo zethule impumela yophenyo lwazo. Wengeze wathi yiloba ngubani ongaba emgcinile uMagombeyi kumele amkhulule kumbe amuse enkantolo kungakedluli amahola ngamashumi amane lasishiyagalombili 48 hours nxa kuyikuthi ulecala. Udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba inhlanganiso yamaqwetha alwela amalungelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Izolo odokotela batshengisele esibhedlela zikahulumende besithi kababuyeli emsebenzini nxa udokotela Magombeyi engakatholakali. Baphinde batshengisela njalo esibhedlela seBari Renyatwa eHarare ntambama bexhaswe nguZulu lapho abaqhube khona umthandazo wokuthi uMagombeyi atholakale ephila. Osakhulayo webandla leMDC ePlumtree umnumzana Trimo Mpofu utshele osithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi wehlulekile ukwelatshwa e-United Bulawayo Hospital izolo ngoba odokotela bebengekho emsebenzini.
Lamaviki ngilobe ngishitsha khona ngale UPS njengokubhalelwa kwamesibhedlela sePlumtree ukuthi kumele ngehlolwa khona ngale ukuthi ngudokotela. Then ngakokuqala ngafika ngahlolwa kwaze kuthiwa kule-operation ethile kumele ngiyenzile. Ngafika ngaba ngumuntu olalisiwe njenganamhlambele ukuthi ngiye kwenziwa i-operation kusasa. Sasa ngithethe ngumuntu ofelungele ukuthi kona useza kuya ku-operation ngazo eyaziswa ukuthi hayi awusoze usakwanisa ukuthi yenziwe operation namhlanje amadokotela akho emsebenzini sokumele ubuyele ngikhanga. Ubuyela ngikhanga tweet ilanga lanamhlanje. Ngawuyela-ke namhlanje kubuyele kwanamhla okwenzakeleyo ukuthi ngithole nje abantu bonke bemnyamandlodlongwana nje begcwele nje indawo yokuthi kungakhanyi ukuthi ilayini yakhona ihamba njani namanesi ebhizi ezihambahambeka nje khona lapho phakathi kanjalo nje kwaze kwatsha isikhathi sika-2 o'clock kungacaci ukuthi kuhamba njani nje kufana-administration yangkhona kuloyo kunjalo nje.
Ngibatshile ukuthi ubuye nini?
Hayi, namhlanje vele kazange ngibhalelwe lutho, afuna ukugqama amanga. Ngiphendukele nje ngelalo solubhalwe ebhukwini ngoba into umumo obusenzakala vele kade kungakhanyi, kukhanya ngani ukuthi ngabantu abakukhanya ngani nje isibhedlela sibe sikustrike nje sonke. e-reception indlile khona ngafika ngadinjela anti ngabhadala imali le eyabifanele. Uma usuka e-reception andikula lapho okumele ukuthi uyekhona uyobonana lamanesi ayiwo azakudirektala fanele ukuthi bekunikele nambe ukuthi uzakuba ngenambano siyangena ehhofisini elingeni kanje siyabonana nodokotela enje. So kulapho ngiyefike khona khona fanele ukuthi ngiyethola umuntu ngiyozayinika inamba ozayitshela ukuthi hamba uyelatshwa endaweni enje. Kulapho engihlikele khona endule nje abantu beleku bemile mazi ami ukuthi ngiyabuzisisa abantu bakhuluma ngena le ndaba yokuthi khona indaba kadokotela le yiye bakhathazayo njalo bebezwakala bengabantu abathi sibili ngenzakala ukuthi engxenye bami okwesikhathi eside ekusebenza.
Abanye-ke ade bedinga usizo olufana lolwakho labo bebekhanya beswele ukuthi bayengaphi?
Ya abantu bebekhanya bethwele nzima kakhulu sibili ngoba heyi mina ngikhuluma ngigcine sengizwela abanye ngoba mina ngikhuluma ngiyakhona sukuzihambela ngumuntu ogule khona sukuzihambela but abanye abantu ade ngibabona ngendlela abakade bekhanyele phathe kungakhona kuzange kumphathe kahle kakhulu ngenxa yokuthi beyinanzelela ukuthi sibili ngomumo okhona umuntu uyakwanisa ukulahlekelwa yimpilo esithi kusesibhedlela kodwa ekucineni ecine elahlekelwe yimpilo engazange athelele uncedo olusukela emakhaya lulanda. Abantu abanye bebekhuluma bevela endaweni ezitshiyetshiyeneyo endaweni ezikathana mpela kakhulu.
Ye manje suza kwenzani ngemva kwalokho?
Kunzima ngomumo esibhekane lawo kuleli lizwe kwakathesi nalanga ndlela uhulumende lo esilayo kwamanje akhanya edosa inyawo ngakhona ekulungiseni izinto akhanya ezehluleka ngakhona ekulungiseni indaba zempilakahle. Ngibona ngani sibili into esesingayizama ikuqina ngemithandazo ukuthi ungagulile khona ku-serious ngoba ngingagula ku-serious kuleli lizwe uyahamba uyafa.
Umnumzana Trimo Mpofu ngomgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ePlumtree ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sikhangelelwe ukubuyiselwa eHarare namuhla sivela emzini wakhe koZwimba lapho esitshengiswe khona izihlobo zakhe labantu abakuleyo ndawo izolo bemvalelisa kodwa bekulabantu abalutshana kulumbuthano. Okumangalise abanye izolo ikuthi isidumbu sikaMgabe besikhanya sesifakwe kwelinye ibhokisi elingayisilo elasetshenziswa enkundleni yeRufaro kanye leNational Sports Stadium ngeviki edluleyo. Akwaziwa ukuthi kungabe kwenzakale kwenzelweni lokhu. Abe phephandaba leStandard labenkundla ethola izindaba ebulenjini ezimlife.com bathi unkosikazi Grace Mgabe lomdeni wakomgabe babanjwe ngamandla nguhulumende ukuthi bavume ukungcwaba uMgabe eHeroes Acre ngokubakhumbuza ukuthi izindlu abalazo ngezebandla leZanu PF. Ngakho bebelakho ukuzithathelwa alubana bethe bayalako kuphela ukuthi uMgabe abekwe emathuneni amaqhawe. UChris Kande weStudio 7 xoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi yena ongumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Okokuqala yikuthi kulezinto ezimbili. Okokuqala yikuthi yena uMgabe abekwenza laphana ubezama ukucasha ukuthi obugwelegwele bakhe bungabonakali lula ukuthi kuyathi imali yonke leyo ithetha ngokokuqala lokho. Okwesibili uMgabe ube lokunye ungathi ubekhohlwa ukuthi impilo izafikaapho ezagcina khona. So-ke kathesi sokuthi endliwe ukuthi abantu babone ukuthi futhi babone ukuthi uMgabe umuntu onjani. Umuntu obethanda amandla, ethanda ipowa yokuthi ube nandi nqaindlelezane ezifake elizweni lezano. Abantu bezano bazagqibabelele umsapota kodwa kathesi nangu phela usefile. Usegcekeni ukuthi kathesi nxa ngana kuthiwa zisebenzweni lezano. Kutho ukuthi imuli yalisiluza. So-ke phakathi futhi khonapho ukuhlanganisa ingahlangani bama. Ngoba yibuthutha bona ba okuthi asithathe imali yakhe akuye alahlekele imphaphathe engelena yibuthutha kodwa njalo okunye kuhle futhi ukuthi nxa elizamlahlekela vele umbuzo yokuthi nani imali kwayevele eyithethe ngayo. Yikho phela okuthiwa umsineni ungazibona ungalihlakaniphile kodwa sithathile isikhathi lapho uzabonakala ukuhlani bakwakwaku. So mna yikho ngikunazekelayo ngomgabe.
Kodwa bakhona abathi uMgabe wayengaso muntu ohuquluza inotho abanye bakhe ikakhulu unkosikazi nguye oyekhanya enguye ofuna inotho yiko sikubona lapha ngendaba yendlule kungaba kuliqiniswe
okuyiqiniswa ukuthi umgaba afuke singasiliqiniswe ngakho ukuthi umkakhe wayemsebenzi sokuqula izinetho umkakhe wananzela ukuthi yena ngokwakhe kubanzima ukuthi ayethwele inotho leyana ayilethe engulini wasesebenzisa umkakhe khona kwanti umkakhe wayenanzeleli lavuma usebenza imali yesitate engashiyo yakhe yakhoma probazelwane kuqula izinotho khonokho ngokuqula izinotho akutho ukuthi uyazenzela into zakho wena imali ungumuntu obusayo wenzela umkakho wenzela abantu abakho uthenga property abanawo wakho uyakhuqula izinotho so iqiniso yikuthi uke ngumuntu laba kathanga ukuthi vele imizwa leliyisimo bani abantu bebedibe uhlambe ngayo ke lana imali beyithatha ingeza abantu abadibekayo abantu bazintandana abangafundiyo abancetha ukubafundisa avula ama-scholarship abantwana bafunde beza bethengisa ukuhlakani izibhedlela zilamithi yena usufele singaboye kakwelathwa khonale yonkinto imi ndawoni so-ke laphana kuyatshengisa ukuthi ube ngukuqhuluzwenoto uke zicabangela yena la ndaba lokuthi abanye abantu elizweni babaphatheke njani so lo ngathi umgaba labanye bengakhuluma iqiniso umgabe ongukuqhuluzwenoto
ngokubona kwakho kwenziweni ubona ngani indlu yona le ifakwe ebizweni lakhe kumbe ithathwe iyenzwe okunye okungaphathisa uZulu ukubona njani
aluba kuthiwa ngamanye amazwe angayisiyoli vele eZimbabwe kumbe amanye amazwe la angathi ahlonipha amalungelo abantu ahlonipha imali zabantu ahlonipha le noto etholwe ukuthi ina sinqobe ethele inoto ngendlela engayisiyo athathele ukuthi ngayi njani iyathathwa emthathweni kwayo ithengiswe kumbe isetshenziswe ezinye izinto ezingancedisa isizwe athi sisetshwe into emle yodwa
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe njalo ungumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle libika ukuba ibhanga elikhulu lelizwe lithi ukugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe kubangelwa ukuthi isikhathi sokuthengisa igwayi sesedlula. Iphephandaba leHerald lona lithi uMantshi walile ukukhulula owake waba ngumqondisi ehofisini kamongameli uMnumzana Douglas Tapfuma ngemali yesibambiso izolo. UTapfuma wetheswa amacala enkohlakalo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sakubona nani Studio 7 siva ngomgabi umgabi udlalisa abantu bakoZimba bafunga ukudlala ngemali yesitate loko bethu bebhodisa umgabi bemsale lali. Yena wadla imali eningi kangaka thina sikujabuleli lokhu ngapha emathebeleleni ngoba sikubonile ukuthi imali engayisakhela imigwaqo lendlala silayo ngapha ufuna ispecial thuna inkomo engalingali yakhelwa ngalelo thuna kungcolile into kwabo umgabi wakwapho umnanka khona
njani basakazi be-Studio 7 nabalaleli igama ngingu-Rabson Mwale ngilapha e-West Rand e-Johannesburg ilusizi kakhulu ngohulumeni waseZimbabwe odlalisa imali zabantu abantu bevele belamba ethatha imali egcina isidumbu okwenyanga yonke kuyisimanga kumhlaba wonke lokho kwenzeka eZimbabwe
Alwana ni Studio 7. Hayi, sikhala kanye imina ngubhanda moyo eKondolwane ebulili ma West. Umdala umgabe, hayi akalale ngoxolo umdala. Umuntu uma engatshona, hayi siyakhala kanye naye. Ukuthi ubesenzani? Yeke sisakhuluma laye umdala. Umdala sehambile, abasele yibo abasefayele bebona ukuthi bayenze njani ngelizwe. Sikakhuluma konke sikukhulumayo kusasebenzi. Kumdala uRobert so siqhubekeleni phambili ngokuvusa ilizwe abanye bona abaseleyo balungise ukufanele kulungise bakhulule ilizwe ngoba manje lapha sibulawa ipolitiki kuphela la ipolitiki hayi into ezima zima kunje ngoba ukuvuma iqiniso layo umdala bengasoke vume okuba kwezayo kakhulu ku-ground yinto umdala hayi uthi la ufeyimudla so asiqhubekeleni phambili siyekele ukuba sikhuluma ngomuntu ongasoke siphendule ngiyabonga.
Studio 7 ngiyabona ubana ababhenefithayo kwinhlelo zikamongameli umgabe yilapho ababemsupporta yilapho ababeseceleni lakhe ababhenefitha ngezinto eziningi ezijine ezinye ngezokuphiwa nguye ezinye ngezokuntshontsha ngoba babezithathela santando wawuthi nxa beseceleni lakhe kuphela bengabaseduze laye babezithathela santando ezinye izinto besebenzisa amandla abo ubana bebhenefithe ngezinto zokuthathela abanye ngananzelela into ezinjengamakhaphakhi edorobheni babethi amakhaphakhi loba kungamanye abantu abalawo wayethiwa ngcono athathwe ngabantu bezanu amayouth ezanu ayethathela abanye amakhaphakhi abo bezipha amandla bona basebesebenzisa amakhaphakhi angakhathi into eziningi indawo eziseduzele eHarare zokuhlala babezithathela santando kungela muntu obakhuzayo ha babebhenefitha into eziningi kakhulu ababezibhenefitha ngendawo yokuthi babe sebehamba sebengontando kayiphikiswa njengaye umongameli wabo. Linjani uStudio 7 ngani ntambama ngiyalibonga ngokuyala lisithinta lathi ubana sitsho imbono yethu ukusezinhliziyweni zethu ukusihluphayo nokulungileyo. Namhlanje ngizathanda ukubona ngithinte udaba olunye olubuhlungu kakhulu udaba lwe-ecokeshi. Ngingazi ukubana i-ecokeshi iseselabani kazini abakhangelayo abakwazi ukubana bakhangelayo ubana isebenza njani ngoba hayi i-ecokeshi le lathi seseduze ukubana siyiyale ngoba amasebenzelwa senze i-ecokeshi sokungani yo esibulala abantu kakhulu ungakhangela sebekwenza ku-ecokeshi lapha amarate asebewafaka kodwa yona iyimalinye izimdola yodwa usaqondakala ukuthi kwenzakalani ngoba nxa suyarethwa kuzimdola sokungani uthenge iyezi uthengeyona ilokhu iyimalinye kathi sisebeqamba ama-45% nama-50% fika thina abanye silamakhiwa akhatshana so nxa elethe imali lezo ayezokukusithumezela ngayo i-ecokeshi le kathi sukuthi uyethatha imali liyana o-ecokeshi uyawutshela ukuthi 50% futhi umuntu wanxa ukuthumela i-$100 $100 laphana wasuphumisa i-$50 so imbono yakho lokunye ade ukucanga ubani ukwenze ngemali yakho akusakwani imali yakho sidliwa ngumunye umuntu ozihlaleleyo nje bona bahamba belandelana lama-supermarket nxa umuntu ethenga babesithi uthenga ngani uthenga nge-ecokeshi uthenga ngekheshi yini sikuphisike uthenge ne-ecokeshi babe bethatha imali zabo ziyabebutanisa yena sisiyathengisa imali leyani ngazane kumbe kukhona lapha okunye ayisebenzele khona nzima besicela ukuthi ngakuyakwaniseka silibona be-ecokeshi laba bafike libabize bezosichasisela ukuthi kuyini okuthatha indawo ngoba ukuswelakala kwemali okunye sokusenzakala njengemali yekheshi sokubangela yikho kwama-ecokeshi ukuthi umuntu uyabe ehlezi ebuthelele imali endlini yakhe esenze ukubana ayithengile azama sokusibulele kakhulu thina nombona ukuthi hayi i-ecokeshi le ngokuya kwesikhathi kungayala kunje wonke umuntu uzayiyala i-ecokeshi le ngokhala bama-service station kathi sabaningi bayayiyala yonale indaba yangkhona yamaredi le ubona nxa susiyadinga imali afika kwezinye indawo kuthiwa asifuni i-ecokeshi sofanele uyedinga imali susiyadinga imali ireti yangkhona siphambili akusahambelani into ade ufuna ukuzithenga azisakwani lapha sicela ukuthi ku-ecokeshi kuye kukhangelwe la ngoba kule sokunzima ebantwini ngiyabona.
Malami uSibusiso ngizacela uPaula ngemfaka kugushungu ukufaka mdala kade sekhulile kodwa ke kusiphathe kahle kakhulu thina ngisenzwe sibi asenza ebantwini kuqala nje eqala ukwenza ebantwini bemadebelele ndi kodwa ke umkhuba wakhe walokhu uyabhebhetheka namanje kunabantu abanyamalalayo ngesenzo sakhe esibibi abanjengabo iTaizambara namanje lo mthelela vele leyaninto iphilizile lana ulishiyile ulishiyele laba abayibona abaphethiwe basahamba ngayo le system kunothumele abodokotela akabonakali basaqhubeka ngazo izinyathelo zabo.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Italy athi asebophe abesilisa ababili abetheswa icala lokuhlukuluza izizalwane zakwele Libya eziphephele kulelo lizwe. Kule socha la kwele Melika elifileyo kwele Afghanistan izolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki. Lokhu kutsho ukuthi inani lamasotsha eMelika asefele empini ye-Afghanistan lonyaka selifike kumajumi posi amabili 17. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Inani labantu abahlaselwa imikhuhlane yamaphaphu labafayo ngemva kokuhotsha intuthu yegwayi elibhenywa ngokuyizigxingi okusebenzisa amagetsi okwaziwa ngokuthi ngama-e-cigarettes liya likhuphuka. Ugatsha lwe-Center for Disease Control luthi lolu daba luthinta ikakhulu ontanga njalo asebehlaselwe imikhuhlane yamaphaphu bafika phose kumakhulu amane 380. Asebefile bona bayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umzali umnumzana Dan Moyo ohlala eVirginia khonapha eMelika.
Yeah, lolu ludaba soluhluphile kakhulu especially kulentsha le esingathi i-youth. Ngoba I think the way abamaketha ngakhona amavape abo lawa ungathi masilalela kule nkinga ngendaba zokuthi inikotini yakhona ama-levels akhona ukhanya angathi akhuphukile ukudlula ugwayi esujwayeleyo lo plazi. Balama flavor afana lama candy lan lama fruit okuyikhona ukuattracta intsha and ikakhulu sibona kuyiyo intsha engathi i-affecta kakhulu laba esizwa kuthiwa bayafa bebulawa yi-vape.
Njengomzali ungathi ulakho yini ukuhlaliseka njengoba abantwana besifa ngobuningi kangaka?
Angihlalisekanga kakhulu sibili. Kusho ukuthi engizama ukuthi ngikwenze njengomzali ukuthi ngiqonqosele lokufundisa iy'ngane zami ukuthi zingake zilinge zizame le nto ngoba sokukhombisa ukuthi iyingozi kakhulu. But inkinga yiyo leyo ukuthi uyazi njengomzali uyakwanisa ukuthi uchumayele usachumayela but iy'ngane sometimes the more uchumayela ziyabe sezifuna ukuthi zi-experimente zibone ukuthi kanti yini le nto okuthunyayelwa ngayo. So ngiyazama ukuqonqosela njengomzali lokubabonisa ma kukuthi izindaba ezikhombisa udaba lona lolu olwabantu asebeshonile bebulawa yiyo leyizephizi.
Uhulumende uthi ulakho ukwethula umthetho ovimba ukuthengiswa kwamavephazi la. Ubona iphumelela yini leyo mizamo?
I'm sure ukuthi izophumelela ngoba siyazi ukuthi inkinga ekhona kule pushback isingathi resistance evela kumakhampani ayenza le vaping ngoba uhulumende laye akakacaci kahle ukuthi kahle afuna ukuthi akubhane yini. So far sizwe bekhuluma ngokuthi bafuna ukubhana ama-vaping la alama flavor a-attract-a izingane afana lale i-candy lama-fruit ngoba yiwo bathi most of iy'ngane ezinemabe bebhekisisa bebuzisisa ukuthi yini zi-vapor. Abaningi bakhona bathi ngoba bajabulela ama-flavor wona lawo. So uhulumende usekhuluma ngokuthi kubhanwe ama-flavor anjalo ayiwona a-attract-a izingane. So asazi ukuthi udaba lwakhona luzophelela kuphi ngoba amankampani ayenza lama-vapor athi wona ukuvalela i-type zama-vapor ngoba bakubona bakhona abantu abadala aba enjoya ama abakholisa lawo ma flavors, so abazwisisa ukuthi why kumele kube lobandlululo ukuthi baproduce ama vapor ayimhlobo ehlukene.
Kwabalaleleyo kuyini ongabaxwayisa ngakho ngalolu daba?
Mina engakusho especially ebazalini ukuthi bafundise iy'ngane zabo, baqhonqosele kakhulu ukuthi i-vaping le iyingozi kakhulu, ngoba nanku sekule mizekeliso abantu asebefile bebulawa yiyo leyo vaping, ukuthi vele bangake balingi ukuvepha ngoba iyingozi kakhulu i-vaping yakhona le.
Umnumzana Dan Moyo ngumzali ohlala khonapha eMelika eVirginia. Kanjani mthokazi omuhle mamukajini makamu kobulawayo, levuka njani echolocho kweru plum tree kutichi cha gechenge egwanda phela, lingaba levuka njani? Kwenzakalani ekuseni kunje? Kuyachisa kuyaqanda yini? Ngoba sike sezwa ngeviki edluleyo bebekhala abanye abantu ngokuqanda, kuthi ukuqanda sokuphendukile. Kanti ke isama isiqalisile, asazi ukuthi kwenzakalani. Unjani umkhathi lapho ngaba ukhona? Akuvukwe kuye phandwa, ngapha thina asikalali. Siphezu kwa indaba. Hayi soka bo zintsha ziyamluma ehlabela kamnandi lapho sithi yena amaqhawe. Hayi ke kwanele osigqibela ke izindaba zekuseni, kodwa singakahlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela phezu kokuthunjwa komkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi kuyaqhubeka namuhla. Isidumbu sikaMnumzana Robert Mkabe sizabuyiselwa eHarare namuhla ngemva kokutshengiswa uzulu wakozimba emzini wakhe izolo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke njalo kusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, Nkololo Gwana wa Matukanduna.